siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 12 kumbimbitho 2022 igama nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje
emadala ikolapho esitele ukubona ngo-4 p.m. ukubana irayileta ufanele ngiye phambili bazasipha impendulo phambili okungako ukuthi iyabe ingasela ncedo.
Amapolisa avimbe umkhokeli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho emarondera namuhla.
Njengebandla elibusayo siyala udlakela kodwa siyalubona udlakela lwenzakala.
Umgcinisihlalo wezanu-PF unkosikazi oPhamuchinguri Kashiri ube lo wakhe umhlangano eKaroyi lapho atshele abalandeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele ibandla likaChamisa lona athi ngelabathengisi. Silazo ezemaphandleni ezabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa alise umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wakhe wokukhankasela ukhetho emarondera namuhla. Abalandeli baleli bandla bebephume ngobunengi kodwa bathe befika enkundleni yerudaka lapho obekumele kuqhutshelwe khona lumhlangano bathola amapolisa erayothi abehlome ngemibhobho izamboko kanye lezinja evimbe intuba esithi akula muntu ongenayo. UChamisa uzame ukukhulumisana lawo kodwa ajamile amxwayisa ukubana achithe abalandeli bakhe bebuyele emakhaya. Ukwenzile lokho uChamisa wabatshela abalandeli bakhe ukuthi kabalwi lamapholisa lanxanje evimbe umhlangano wabo. Ibandla le-TCC like lagijimela enkantolo kamantshi kanye le-High Court kodwa alisitholanga isinqumo ebelisikhangelele. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko enkundleni ye-Twitter esithi amabandla ezombusazwe kumele elandele umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act ngaso sonke isikhathi nxa ezaba le mihlangano. Sixoxelo msekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa umnumzana Gift Ostalosi Siziba yena othi baya phambili ngeminye imihlangano abayihlelileyo egoqela owe-Bedbridge kusasa.
Sapla emapoliseni basitshela ukuthi asifananga siqhubekele phambili ngendaba yokuthi abavumeli ikarali sakhipha ikarali baphenduka njalo besithi imopha ayisivumeli ukuthi sihlangane. Esikubona kuyinto erong sahambe emadale ngenxa yokuthi ngabantu abahlonipha amadale njalo abafuna ukuthula elizwe. Emadale yikho lapho esitshele ukubona ngo-4 p.m. ukubana irayileta ufanele ngiye phambili bazasipha impendulo phambili okungako ukuthi iyabe ingasela ncedo.
Kuliphathe njani lokho?
Emthethwandaba sikhambile ngenxa yokuthi sihlonipha imthethwandaba elizwe ukuze sitshengisele ukubana singabantu abafuna ukuzobusa elizwe ukuze liye phambili ukuze lithuthukele. Yikho sivume ukubana siye emthethwandaba njengabantu abahloniphayo imthetho yelizwe kodwa kuyatshengisela sobala ukubana kuzaba yindaba eyinkinga unxa amakhothi eqhubeka phambili esenza njalo ukubana isho ama-political judgment ngenxa yokuthi thina siyahlonipha amadale kodwa sikhangele ukuthi amadale engabi part and parcel of abantu esilwisana labo bezanupef ngenxa yokuthi thina le zanupef siyancintisana ukuze sibuse ilizwe.
Kusasa la kumalanga alandelayo siyazi ukuthi lile mihlangano endaweni ezitshiyeneyo. Iza kwenziwa yini leyo mihlangano kumbe sizabona livinjwa njalo ngamapolisa?
Siyaphambili ngemhlangano kusasa siyabe se-Bedbridge suke e-Bedbridge se-Cholocho, Cholocho, Binga. Asisoze samiswa iZANU-PF ukwenza imihlangano ngenxa yokuthi thina esikufunayo kubana iZANU-PF iphume embusweni ngendlela esemthethweni indlela yama-election. So asicabanga ukuthi iZANU-PF nxa inga bafuna ukubana thina sekampeni abamise ukhetho ngenxa yokuthi ukhetho luhamba lamakampeni amakampeni yiwo asemthethweni ukubana abantu beyazakale kuZulu so asoze samiswa iZANU-PF ngenxa yokuthi iZANU-PF ayisoze yaba lo mthetho on its own so kufanele ukuthi thina njengebandla ikosti asoze samiswa iZANU siyaphambili abantu bethu fanele bekwasizimisele ngenxa yokuthi bazabulala ababulali ngenxa yokuthi bazabopha babopha ngenxa yokuthi esikwenzayo kusemthethweni siyinhlanganiso esemthethweni enakekelwa ngumthetho welizwe njengayo iZANU-PF.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Kusenjalo umgcini sihlalo weZANU-PF unkosikazi Opha Motshinguri Kashiri ubelo wakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho eKaroi ekhululekile engaphanjaniswa ngamapholisa. Umotshinguri utshele abalandeli beZANU-PF ukuthi bevotele ibandla lakhe hatshi elikaJamisa lona athi ngelabathengisi. Uthe njalo ufuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 yesine ukuze enganyenyelwa yilo mkhuhlane ngoba efuna ukuphila okwesikhathi eside ukuze evimbe ibandla likaJamisa ukungena embusweni. Sibuze ilunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma ukuthi uthini ngokuvinjwa komhlangano kaJamisa ngamapholisa.
Into one kumele ngitshele yona, amapholisa kasiyo ZANU-PF, amapholisa lugatsha lukahulumeni. And leyo into abayizilelwe yinto embi eluhlaza. Mina njengomunye wabalandeli bebandla leZANU-PF ngiyakukhondema ngoba lona babaliselani kusokwenza ngathi awumbe sebenzi inyamazane esize sabayo. Asibe sabi thina abakaJamisa, sibabelele futhi kungabuya ukhetho sibadle sibatshenze ukuthi hayi ngedemokrasi sikhona. So amapholisa lawo ukuthi bakuthatha ngabi khonoko ngezinye indlela yibo abanye bangikhona abasebenza ukuthi khona kungcolise ibizwe likamongameli wethu ubaba uMnangagwa, kungcolise futhi lebizwe leZANU-PF. It is not ZANU-PF ethi khona iraliyana ingenzakali, yibo abazenzele kokona ngokubona kwabo. But mina ngibona ngantwa when we're coming towards a phase like this election ebuyayo, why do you stop abantu ukuthi bekhankase? Ngoba umongameli uthe yena we want this to be a free and fair election enako konke okutshengisela kuyona uhamba kuhle. Njalo izolo ekukhuluma la ma-ambassadors amazwe achiyechiyeneyo ukukhulumela kona wazi wathi kona la ma-ambassadors siyafisa ukuthi kona libe khona li-observe kodwa lilandele imithetho yelizwe ukuthi libe accredited. So labo futhi abebandla likaJamisa I hope balandela imithetho yonke ekwenzelwe ona babe le mvumo ukuthi benze lawo maralini. If they do that and amapholisa abelokhu esala kuthi amapholisa lawa they are counter revolutionary, they are counter ispirit sikababa upresident wethu uMnangagwa esho ukuthi khona kube lokuthula njalo ama-election abe free and fair.
Umongameli Mnangagwa sesike samuzwa ecwayisa ukuthi abantu bakhankase ngokuthula, kodwa lanxa kunjalo sesike sabona kusiba lodlakela kuhlaselwa ikakhulu abebandla likaJamisa. Uthini ngalokho?
Well, konoko kusuka kuhluphe kakhulu ngoba njengebandla elibusayo siyala udlakela kodwa siyalubona udlakela lwenzakala. Siyezwa ukuthi abanye kuthiwa hayi ngabethu abeZANU-PF kuphume futhi kwezindawo kuthiwana hayi nabakhona ngale abaplantiweyo ukuthi benze khonoko, kodwa futhi ukubona hayi konke isikhathi ngabanye bethu abangosanqondo abangafuni ukulandela umthetho, abangafuni ukulandela izixwayiso ezivela kubaphathi bethu, ngisho phela umongameli nabasekeli bakhe behamba bekhuma ngokuthi kona ukuthula bakithi, kodwa uthole kulomunye umuntu yena uzenzela kwakhe. Phela kuyatholakala kona kwana even emulini.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. kutholakale njalo abedlula amakhulu amahlanu 521 belomkhuhlane lo. Abangamachumi ayisithupha lantathu babo 63 ngabantwana besikolo. Bonke abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bedlula inkulungwane ezinhlanu 5219 kuthi asebebhubhile bangu 5412. Kwezemaphandleni isivande sokulima ngokuthelezela eseguyu chelesa irrigation scheme sesivuselelwe ngoncedo oluvele kunhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development. Izakhamizi zithi lokhu kuzipha ikhono lokuxotsha umangoye eziko lonyaka njengoba izulu lingananga kuhle. Kubika uAlbertincube.
Isivande lesi sesileminyaka pho semihlanu singalinywa ngemva kokuba inkampani ezesa ivala amandla agezi kwindawo esweleke sithe sifuze kungasasetshenziswa imzanza qinibona bathi zinezibeso ebesagxilemaleyo olonkathi ngoba konke lokhu sokulungisiwe. Omunye wabalimi kulesi sivande umnumzana Ernest Mpofu uthi kubalulekile esabelweni sezansi semandebeleni ukuthi kube le nhlelo zokulima ngokuthelezela ngoba izulu lihlezi lisilela esikhathini esiningi.
Sikubona kuqade kakhulu ngoba asikhangeli phezulu, siyalima lanxa ilanga lishisa, lanxa kunjani, lanxa kuqanda. Sibona kuqade kakhulu sithi sithelezele kulo khaya lizulu phezulu. Inhlelo zokuthelezela ngithi lapha eMathebeleni South ziqade kokuthi zisilele.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Makara Dube uthi loba sebeqalile ukulima wesabela ukuthi kuzafika isikhathi lapho abazahlotshwa ngamagetsi ukupompa amanzi njengoba eke yavalwa nje ngenxa yesikwelete.
Amanzi ayesishotile singakwazi kwakade sigaka sishotile. Kukange kwile zulu mpombi zihamba kahle siyadora sibili ukudla sizosisapraye abanye babuye bazothenga khona.
Ukunqineka kwamadube kugcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi beguyu umnumzana Gifford Moyo.
Isasebenza le irrigation scheme since from 1995 yayisenza kuhle kakhulu. Iqalisa ukuba lo isigaba nesigaba ngenxa yokuthi kwesikhathi izisa isiswelakala. Yikho lakathe sibesicela kakhulu ukuthi ngabe kuthiwa izithunywa zikahulumende lezi ngendlela engizithatha ngayo ziyaqinisa ukuthi ubudlelwano bethu lezisa benze kahle because nxa kathe sesibe silima i-32 hectares kade singasukubala ama-84 hectares which means siza kuba lobunzima obukhulu kakhulu nxa izisa iswelakala.
Inhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development, IFAD, ivuselele isifunde lesi isebenzelana logatsha lukahulumende ole-agritex phansi kohlelo lwe-smallholder irrigation revitalization program. Umqondisi we-IFAD unkosikazi Joanna Kentaranta uthi abalimi sekumele basebenzise indlela zesimanjemanje zokulima ukuze benqobe ukuguquka komkhathi okwehlisa isivuno i-climate change.
We have been driving around here in this area and this everything is extremely dry.
Ekubhodeni lethu lapha sinanzelele ukuthi kuwomile kakhulu. Ukuswelakala kwezulu lokhu kuphazamise ukukhula kwezilimo kukanti lezithuyo zingaswela
amanzi.
Ukhansila kaward 14 umnumzana Finas Maphosa uthi izakhamizi zingasebenza nzima indlala sezizayizwela kubomakhelwane.
Kuyasijabulisa kakhulu ngoba sesibona ukuthi definitely impilo yethu iyatshintsha okwathe family khonokele kubona sibili hayi kuyasijabulisa kakhulu and sokulapho kulokubuyelwa khona okungancedakala okungenza ukuthi abantu mhlawumbe baphile.
Lanxa isivande lesi siyi-84 hectares balutshwana abalimayo kwamanje. Ngaphandle kokuthuthukisa isivande seguyu i-IFAD incedise njalo abafuyi benkukhu lembuzi emakhaya ngokubanikeza izifuyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseguyu eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Belami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sihlaziya izehlakalo zodlakela eziqhamukayo elizweni kwezombusazwe. Kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections. Sixoxa loNkosazana Justina Mokoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project elwela ilungelo loluntu, eqhuba uphenyo lokwenzakala elizweni ibisiveza impumela. Siqale ngokumbuza ukuthi phakathi kokudingisisa kwabo lukhona yini udlakela oluqondiswe kwabesifazana, abantwana lasebeluphele okuthiwa ngesiNgisi ngama-vulnerable groups.
Ngale olokhuzwe ekhanda ngento eshap yabona ingqamu waphuma ukuthiwa ngumjathi bizo lakhe waphuma igazi lokhuza emehlweni yakhe. Nasikhangela njalo udlakela olwenzakale ekhwekhwe lapho kufe khona uMboneni. Ngiyabona liyakubona lana ukuthi kuthiwa uMboneni uchiye umntwana oyinkazana. Lo mntwana uvuke kasela baba ngenxa yodlakela. Asikhangeleli abatshaywa ngamatshe kuphela kulolu dlakela. Baningi abagcina sebephathelane lodlakela lonelolu. Ukufana labazali bakaMboneni bebingekho kurali kodwa labo sebebanjwe ludlakela lona lolu lwenzekele ikhwekhwe. So izinto zona lezi esizikhangeleleyo ukuthi izinto eziphatha abantu abaningi, okungaba ngabantu abadala, okungaba ngabantwana abangamankazana kumbe abantwana abasakhulayo.
Inhlanganiso yakho nxa isiveze lezi izehlakalo, iwaphi amanye amanyathelo ayathathayo? Libona ingani kuyasiza yini ukuthi kuqede lolu dlakela?
Esikwenzayo yikuthi sisebenzelana lenhlanganiso ezifana leZimbabwe Human Rights Commission. Lapho esihambisa khona ukuthi lokhu yikho kwenzakale kulindawo. Kwezinye izikhathi bayasincedisa nxa indleko zakhona zokuthi bancede ababi bephulelwe ilungelo labo. Njalo nxa kulabalimeleyo siyabahambisa njalo ukuthi benelise ukuthi belatshwe. Nxa kukhona abafuna ukuhambisa indaba zabo kumthethwandaba silakho njalo ukuthi sibancedise ukuthi bathole amagqwetha azakwenza ukuthi indaba zabo zihanjiswe kudale lomthethwandaba ukwenzela ukuthi amalungelo abo ahlonitshwe.
Liyafinyelela yini ukuthi lixoxisane labezombusazwe, uhulumende kumbe amapholisi kumbe hayi okwenu kuphelela khonapho?
Siyafuna kakhulu ukuthi sixoxisane lamapholisi kukhetho luka-2018. Bese lo budlelwane obuhle kakhulu le-National Elections Command yamapholisi. Kodwa kwathi kudlula ukhetho, ubudlelwane bona lo baphela. Asazi ukuthi kuqedwe yikwini. Bese sithi singabhaka incwadi, akuzophendula incwadi zethu. Sikhangelele nje ngoba amapholisa nxa sikhangele kusekelo sombuso, balomlando omkhulu kakhulu ukuthi balondoloze ilungelo loluntu. Sikhangelele ukuthi basebenzelane nathi. Siyasikhathazeki nxa kulokuthi baya kuchele elilodwa bengakhangeli amanye amachele lapho okulezizalwane zelizwe.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Justina Mokoko, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
lingali tshona njani izilukandaba sedivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sibhoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zemandebeleni bengabhalisi ngobunengi ukuyavota
abantu bemandebeleni balenkinga yokuthi i-election ayisela meaning kubo in terms of ukuletha ukuphila lokudla okuyikho abantu abakudingayo empilweni kukabili ke isizathu sikabili sokuthi abantu bangadingi ukuvota uregister ukuvota kulalabo aba actively involved in this encouraging it would not don't because siyakubona thina masibe ukuthi abantu laba bakhetha a few individuals emathebeleni ababafaka kuma positions of influence both ZANU-PF CCC and to a some extent even ZAPU and other small parties so iparty le encane le okuthiwa yi-MRP ibisibonisa abantu nabanye ama individuals ukuthi why wasting your time lidingela abantu imisebenzi laba abasetshenziswa njengabo deputy at the end of the day makuthe kwavotwa nothing happens kuthi umgwaqo wetsholotshu yesabe kusho isichibi nje weplam tru limele akula umuntu ozihluphayo ngokuthi kulungiswe indaba zeMathebeleland abantu beMathebeleland imisebenzi yabo ithethwe ngabantu beMashonaland and so on and so on bagijima abantu beMRP bebanga imisindo besithi kanti manje why ukhasha abantu laba lalapha lalapha okwesibili njengoba nitheka ukabili yilabo nje abazicabangela ukudla ukuthi mangishuka lapha kuthiwa angiyeregister ukuvote ngiregisterlani ngoba mina ngithengisa amatamatisi ami la i 20 minutes ingekho mina sengiqalisa ukubhala amaphepha nje ngiyavota amatamatisi ami abengathengwanga ukuvota kunginikezi mala kunginikeza isinkwa akunginikezi noma izuka so bazitshela nje ukuthi we have to look for a life nokudla so into yakhona ikabili njengoba ngishilo
khona ukungabakhuthaza ukuthi bayevota asithi kutholakale umkhokheli osuka esigabeni semandebeleni bengaya mvotela yini abantu nqa umuntu khokhele nalo engabe khokhela ibandla elinjengele CCC kumbe yona iZANU-PF
angkholwa ukuthi just by changing ukuthi kube ngumuntu weMathebeleland osekhokhela iCCC kungayenza ukuthi abantu beMathebeleland bese bevote abantu beMathebeleland bakantshiwe izandla lezi azisakhona ukuphakama ngenxa yeexperience yabo kunezinto okufuze ezinengi okufuze ezintshintshe hayi ukuthi kuthiwe nje namhlanje sokho umuntu weMathebeleland bekani iCCC abantu beMathebeleland baba bezobakwazi ukuthi lapha kudlalisa isikhathi nga example enkulu ngenkosana moyo olishona according to isintu ngoba isintu sithi uba umzali wakho ngubaba wakho ngini kodwa uthema yethu uyeza uzovotelwa abantu abaningi bathi abashonene special bathi lindebelele ngonkosana shone nakula nkosana emashonaleni so bayali kumvotela abantu beMathebeleland sebafike epointini where even if ufake indebele bayekele ukulivotela bekwazi ukuthi we are wasting our time if sisithi sivotela lo muntu ngoba in every other corner of iZimbabwe abasoze bamvotela ngoba besazi ukuthi we are wasting our time abagcina bengavoteli labakibo lezap bagcina bethi kanti badlaliselana isikhathi into leyehlula uJoshua Nkomo le so nazi tjela ukuthi ngavotela emarondera le evumba maramba afungwa so babhizi nje bazidlela impilo zabo abanye benza nale active resistance we are not going to participate that's what happens in Matibeleland so ukuthi ungatshintshwa nje ukutshintsha igama ukuthi sokulokhuphe osengukuphokelwe CCC as long as uChamisa engasukuma wathi sesupport ukhuphe ngoba ngithi uChamisa uthe yabona ukuthi sokungena ukhuphe wasuka warebel against ukhuphe babhekile abantu beMathebeleland babona ukuthi nje abantu abasetshenziswa kuthiwa bona oyale hayi bade wathi sithengise amatamatisi so into engabakhuthaza yi-overhaul ukutshintshwa totally kwe-attitude yabantu beMathebeleland baqale manje ukucabanga kahla kube nomkhokheli omutsha ozokhokhela iZimbabwe babona ukuthi i-attitude yabantu leyisitshintshile otherwise without that village abantu beMathebeleland basarendile abaningi bangkhona abaningi they are actively involved in resisting bayala ukuvota for those two different reasons that I have given
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ngiyavalelisa futhi ngivalelisa ngokukholwa ukuthi mhlawumbe izinto zingakhona ukuthi intshe eZimbabwe but kuyabonga inkalakatha yomsebenzi ekufuze wenziwe wonke umuntu abantu bantshintshe i-attitude yabo i-America ithe mayisenkalakatheni yenkinga yavotela umuntu omnyama olegazi lomuntu omnyama ngoba base bephakathi kwenkinga ama-Republicans sebajikele izimpini ezinzima
Loke bekungumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani
siyabonga Chris siziqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likamasikandi eligxile kwezokholo ele abagcini bemfihlakalo. Leli qembu lidabuka enkayi kodwa licula likwele South Africa. Idlalante leli lilengoma ezilichumi njalo isihloko salo sithi umhlaba wethu. Nangu umholi weqembu.
Obingelelayo uMartin Mpandla ozalwa enkayi esigabeni sasemthoniselwa. Sinonyaka lona unyaka wesibili sisungulile iqembu labagcini bemfihlakalo sinama album angu-2.
Ingoma ezikuleli dlalante sigoqela ethi sengiyamethemba. Uthando ndodana yami kanye lale ethi litholakala njani idlalate Mpandla?
Abangathanda ukuthenga ingoma zethu bangazithola kule namba 0835946046. Angiphinde 0835946046. Nabo email abagcini@gmail.com nabo Facebook page abagcini bemfihlakalo band.
Abalandeli ubatshela wapha mazwi?
Engakucela nje ukushiya kubalandeli ukuthi sacela i-support njalo sithembisa siliqembu labagcini bemfihlakalo ukuthi sizobanikeza umsebenzi omuhle onenhlonipho onothando nenduduzo nemvuselelo. Sibonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uMartin Mpandla leqembu lakhe leyabagcini bemfihlakalo ngale ethi lingo ma
usomini umfana omncane odlula behle yimi udlala ibuzo usomphisi isagila mfana wami ngisingiwe siwe phansi phansi phela kithi wela senka ngizwa ngumkhulu wami ngithi zozwanga nomfana wami sesizwakala kulele likamthaniya iphimbele ihle encane elizwakalise kuzo zonke izizwe zonka qhamuke mfana wami kwaxuphuzela izisa amadoda lengabe sewesewizile yini na usomini umfana omncane mfana wami ongathi ungambuka ungazume zisho kanjani umngane wami ngivuquza njalo ngiphuqusisa phezulu kulezo zinto eziphezulu phezulu kwezinye uzwe
Suka madoda bacula ke kamnandi lapho abagcine bemfihlakalo besivalela uhlelo lwethu. Sizigqibe ngebezihamba phambili. Amapolisa e-Riot avimbe umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho eMarondera namuhla. Kodwa umgcinisihlalo weZANU PF unkosikazi oPhamuchinguri Gashiri ubelo wakhe umhlangano eKaroyi lapho waxwayise abasekeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele uChamisa ngoba ibandla lakhe lingelabathengisi. Kwanele Mthwakazi, asiveni sonke kweza kusihlwa njalo kusasa. Yimi uNtungameli Nkomo.